umkhuhlane lo okwenza umemethe lapho odoba kulamasana ukuthi akusitabanta amathi ngesithanda zalo sehlile akungananzela ezambuzini hayi ngoba kungasafulashwa kuhle nabantu basebenza ambuzi bangagesi izandla yiko okwenza umemethe so sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela ukuhlohlupho olufana nawo lamanzi engxenye aluba kuya khathi siyananzeleke ukuthi indawo ezinele khona abakobulawayo lawa manzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esile siyakwazi ubana amanzi ayashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usithathi ayekele amanzi angavali ke kubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela amanzi kube lamashadi ama-water kiosks la ungathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bondawo ezingela amanzi ziba lamanzi ngoba nxa uvele ungela amanzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi so-ke engxenye kobulawayo sisicheleke ukuthi hhayi ama-city fathers ethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angazalwa lokhu kuthiwa i-load shedding bake bayekela amanzi aqhubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawuzwisisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende ukakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa ukuthi council kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekube le ndlela ukuthi kube lama-programu abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamizi abantu befundisa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi nala abantu abathengisa ezitaradeni laba abazincedisayo sithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedwe bancane ngoba uzananzela bathenga abanama-fruits akula mazi umuntu uyathenga funa ukudla engagezanga so into zomasofanele zincane lezi amabhayili ozakalandeli abantu belaqobolaminyenda ezitaradeni bethengisa ukudla abaye bathengisa sezithwala konke lokhwana bekumise ukuthi ama-local authorities orhulumente nabantu baboshwe bakhuthwe ezitaradeni.